uhlupho olukhona ukuthi abantwana laba kabasenelisi ukuya emsebenzini. Bayehlule ukuya emsebenzini ngokuthi imali abayiholayo ayibenelisi ukuthi begadi imoto abeya emsebenzini, ayibenelisi ukuthi begadi bebhadale ama-rent. Njalo abala abantwana abenelisi ukuthi abantwana babahambise ezikolo. Yilo hlupho olukhona. Kwenziwa njani? Kulungiswa umnotho welizwe. Ngakungalungiswa ngomnotho welizwe ukuthi ilizwe lanelise ukubhadala abantu amadokotela la imali efaneleyo, ngibona kunzima ukuthi kuyawathiwa phambili. Kumbe baboleke imali ukuthi bebhadale abantu labo, ngoba izigulane zethu sezihluphekile ezibhedlela. Banamadokotela ethu ayehluleka ukuthi ehambe ezibhedlela lezo.
Singathi-ke kodwa kungathatha isikhathi esinganani khonokho-ke okucabanga ukuthi kungenziwa?
Kunzima. Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ugadi izimoto abeya emsebenzini. Singasakhuluma okokudla lama-rent. So alobu abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ayincedise lapho kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga abantu bamosheka mahhala kuyela sizathu. Uhulumende ngofanele adinga indlela yokuthi angakwenza njani lokho. Akuthathe njalo njenge-emergency. Okwakathesi angikwazi ukuthi bakubona kwi-emergency kumbe ukupha kwabantu ezibhedlela abalanda balapho.
Singathi sizwe-ke odokotela kuthiwa baphiwe okuthiwa i-100% leyo. Singazi ukuthi wena ukubona njani khonokho.
Ngicina ukukuzwa amadokotela abehola imali engange-$60 US dollars. Ngabe vele $100 i-100% babe sebehola imali efika ku-$120. Intengo yezinto zonke ezitolo isikhwele almost by about 150%.